ibutho leZimbabwe njoba usazi Chris libutho elabunjwa ngamabutho awezaphu iZipra lamabutho awezanu iZanla lamabutho aweRhodesia ayengaphansi kuka Ian Smith. Now njengoba kunjalo nje kutsho ukuthi umbutho kusiya ngokuya kumelanga ukuthi ngabe ngumbutho osebenzela ibandla elilodwa, kodwa ngesimo sakithi kuyenzakala ukuthi amabutho angasetshenziswa ngendlela eqondileyo. Njengoba uyakwazi ukuthi langabo 1980 khonale igugura hundi eyenziwa yi-5th brigade yebutho leZimbabwe yabulala abantu eMatabeleland, kanti-ke abantu akumelanga ukuthi babulawe ngumbutho welizwe nxa ilizwe lingaphansi kukahulumende ongasuyo wamabutho kodwa nguhulumende wamabandla.
Bakhona asebecabangela ukubana ibutho leZimbabwe lisekela uhlangothi lwebandla leZANU-PF, kodwa sona isekelo sombuso sisithi ibutho kumele livikele isizwe. Ungathini wena ngalo?
Umumo wakithi njengoba ngijilo lapha ukuthi sokwejwayelekile ukuthi sicabange ukuthi ibutho libutho labantu ababusayo, libutho lebandla elibusayo. Ibutho lakithi kumele kube libutho lelizwe, silibutho loluhlu olulodwa. Yikho kuyabe kuyikusebenzisa ngendlela engayisiyo kusebenzisa ibutho lelizwe njengebutho lebandla elilodwa elibusayo okwakhathesi kuyiZANU-PF. Izaphu njengoba usazi unkomo wasebenza kanzima elwela ilizwe leli, wayengalweli ukuthi ibutho libe ngelezaphu, wayelwela ukuthi kube libutho leZimbabwe elivikela wonke umuntu elizweni, elivikela njalo ilizwe lonke nxa lihlaselwa ngamanye amazwe, hhayi ukuthi ibutho libe libutho futhi elithunyelwayo linikelwe phezu kwabantu.
Yona indlela ephila ngayo ibutho ikakhulu sikhangele ukubana bahola imali encane, njalo labakusebenzisayo khanya kungeneli ngenxa yama-sanctions. Ungathini wena ngonxa ukhangele ibutho ukubana ibutho eliqinileyo na elingamisana lamabutho akamanye amazwe kumbe abahlamuka?
Mnumzana Gandhi uthi wena ngombuzo wakho ibutho kaliholi ngenxa yama-sanctions. Lokho kayisilo qiniso ngoba imali iningi kakhulu kuleli lizwe engaphathwanga kuhle, engaholisa amabutho nxa umnotho welizwe uphethe kuhle. Nxa kulobusela okuthiwa yi-corruption obuningi, akusoze kube le mali engabhadala amabutho, ngoba imali iyangena ezikhwameni zabantu ababusayo. Abantu abasebenzayo abanjengamabutho enza umsebenzi onzima angaholi kumbe ahole imali engaphansi kwentengo zezinto ezitolo lokusebenza izimuli zabo ukuthi zihlale ngendlela eqondileyo.